Ngumbuzo omuhle, but amazwe lawo mabili owahlanganisayo abantu bayo, indlela abasebenzisa ngayo imali, indlela abantu beAmerica abasebenzisa ngayo imali, le ndlela abantu beZimbabwe abasebenzisa ngayo imali kuchiyene kakhulu. Njalo indlela isimo seZimbabwe siyo yona lesimo seAmerica kuchiyene kakhulu. IAmerica bale currency yabo bayanelisa ukuthi babe beloku bekhupha izimali, lokhu abathi uprint izimali besiya phambili, because they have i-hard currency. Thina i-situation yethu eZimbabwe ngingazi, ngoba nxa singaqhubeka futhi siprinte imali, thina sivele sile inflation, kungenza indaba yethu ibe mbi kakhulu. Sengibiyela ekuthini abantu ukuphiwa kwemali abantu ngibona njani. Mina ngibona isisekelo esihle uBiden aqalise ngaso, ngoba ngesikhathi se-COVID abantu imali bengasekho ebantwini, abantu sebethenga ngonanzelelo. Abantu beAmerica ngabantu abafuna ukuhlala bephandle, bethenga ukudla besidla phandle, besenza izinto ezijiyeneyo. Lokhu ngibona ngani uBiden ukufake kahle imali yakhona nxa isiya, nxa ukuthi abantu abaningi sebehlatyiwe i-COVID. Abanye sebeze bahlatshwa kabili, sebezaphuma phandle. Ngesikhathi salesi, isikhathi ispring iqalisa, abantu bazaphuma phandle umqando uphela bebona ilanga. Imali leyana bayayibisela futhi kwi-economy ukuthi iphakamise i-economy, ngoba kabasoze bayigcine ezikhwameni.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu ezomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini lesikhathi kungela bhubhane lolo?
Isikhathi se-COVID ngesikhathi lapha bekule isikhathi se-COVID umnyaka lo odlulileyo kuze kuqale wenalo, bekulomehluko kakhulu eMelika, indlela abantu bebephila ngayo. Abanye bebeswela kusiya ngokuthi uhlala ngaphi, lokuthi umsebenzi wakho uvele usebenza umsebenzi bani. Xa ungumsebenzi lwana obusebenza egcekeni ukuthi ungeza ke uhambe uyesebenzele endlini, umbe ikampani yakho sokumele ivalwe, abantu badubekile baphakathi kwezikweleti. Okusiza abantu kuphela ukuthi singabona ukuthi abantu badubeka kangakanani yikuthi i-government ibifake imithetho le njengaleyo ukuthi umuntu nxa ikoloti imali irenti angaqotshwa. Njalo lokuthi abantu bakuleli lizwe ngabantu abaphayo kakhulu. Abanye abantu bebephila ngokuhamba ema-food banks, besiyadinga ukudla.